yokuqa mu udlalela ulaba sekeli baka kisipanda athi abantu ayithithi besibafuna abantu abanda kuphela abazali lokhu nje ngamasango kwantaba babuye bephathi keroli elingamakhe insimbi mbone leqhuba besithi bona abafuni abantu abalandeli babuhlalo abafuni abantu abe-veteran activist association ebizwa ithiwa yifa laba bathi kuthiwa ngamanga obvious ngabantu ababezama ukuthi bezama ukuthi bedule umlilo phansi oliqiniso ukuthi abantu beyekhiseka abantu izakhamizi ezazibuye ukuthi zizobona zilalele ubaba uTsvangirai umongameli uTsvangirai zagcina ziphuma e-White City zizihambela. Ngingatsho futhi ukuthi kwaba yisimanga ukuthi bona laba abantu ababesupport uTsvangirai bathe befikile e-White City abazange behloniphe umongameli uTsvangirai okwenza ukuthi umongameli abize abafana ababili lapha ehleli khona wabakhuza ngoba abafana labo babe hlabela ingoma bethuka uKZN province uDokasa. So laba bathi kuthiwangizange kube le-violence, hhayi labo abantu baqamba amanga.
Kodwa khona kukhona yini ukungezwani phakathi kukamnumzana Tsvangirai lo nkosazana Thokozani Khube?
Angikwazi ukuthi lokhu angikezwa ukuthi kuthiwa kulo ungazwisani. Into engiyaziyo kuphela yukuthi i-National Council edlulileyo kwaba lokhetho abantu bekhetha ukuthi bengene ukhetho lelo ama-by-elections asevukile labuya ngoJune. And u-Vice President Thokozani Khube waba behlekana kuphelela abantu ebayehluleka ukuthi benqobe kulelo. So angikwazi nga kulo kunye kodwa into esizibonayo zisenzakala ngathi ku-ground ukuthi abantu abasekela o-Gift Banda abazange besincedise